so ngeke khonoko nje ukuthi lonyaka izulu libe ngonwana kuthe kusiba ngonywana ndikakwaba ngonywana nemasimini kodwa linye kakhulu kwezindawo abantu baswela imvuziso njengamafethalayiza okulimazileyo njalo emasimini ukuthi abanye sibili kuzaba zindlala kodwa okungcono ukuthi kwezinye indawo kuzatholakala okungathi ukuthi abanye bangathengisela abanye abantu bangadizana ngendlela ezijiyeneyo kodwa kwezinye indawo hhayi wonakele emasimini ngenxa yezulu eliningi lokusweleka kwemfundiso ifethalayiza.
Yabona ukuthi uhulumende uthele izikolo sezizavula. Ubona kusenzakalani lapha njengoba besesizwa ukuthi abanye abantwana abayenelisi ukuthi befunde besebenzisa inhlelo zebulenjini kukanti abanye besebevele sebengumhlambikazi elusile.
Sikukhangele sibilile lokho ngelisho lokho ngokubana kuyinto emqoka kakhulu ukuthi uhulumende yebo usekhulumile ukuthi izikolo zivulwe yinto esiyamukelayo njengabantu abahlala emaphandleni akade bezele lelohlupho lokuthi kasenelisi ukusebenzisa abantwana bengenelisi ukusebenzisa ubulembu i-online learning ngendaba yokuthi akula ma-networks akulani i-connectivity yakhona inzima kakhulu kodwa sikhangelele ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Ababalisi sebeqalisile vele ukuthi abasoze benelise kuye esikolo. Kungakho-ke ababalisi abasuka asithi engxenye koBulawayo siya ezikolo zemaphandleni okudingakala khona ukuthi agade ibhasi ngemali edulayo. Amabhasi asebiza inhlawulo zawo nge-forex, umbalisi yena ehola imali yangekhaya khonapho i-RTDS. So kuzaba lokunzima kakhulu bazaqalisa ukuthi bekhulume nge-incapacitation ukuthi kabe nelisi kabala ma-buses konke khonokuyana kuzathatha iba ngelide ukuthi beze benelise ukuya ezikolo zemakhaya. Sikhangele futhi ukuthi udaba lwe-corona lanxa uhulumende sethe sevulile kodwa kalukapheki izikolo zemakhaya eziningi kasuze zenelise ukuthi zithenge impahla zokuzivikela ku-corona ama-sanitizer ama-maski eziningi izikolo zivelela zilamanzi lamanzi. Indlela yokuvikela i-corona ukuthi ugeze izandla kokuphela izikolo eziningi azilamanzi. Izikolo eziningi emakhaya kazila ama-bathroom blocks. Kuzaba lokuminyana kakhulu i-social distancing ayisozile khona. Wayelithi sisamukela lokho sokuvulwa kwezikolo kodwa sibona kuzadala ubunzima kakhulu ikakhulu ekuvikeleni umkhuhlane we-corona.